Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Mpandula 2021 uPastor Jeremiah. Endabeni bethu lamhlanje.
Owezimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze shuwa kuthiwa yi-non-starter. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele e-main station. Lapho endihlala khona siyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers. Kanti manje kuzazisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini.
Uzulu wakobulawayo ukuthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancimeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango kumele awuhambe elanda ukugada izitimela lezo. Abantu bezimbabwe bakhanya sebebuyela kancane kancane ezikhathini zokusebenza ezaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19 ngakenye. Iningi livumelana nophenyo lwe-Afrobarometer oluveza ukubana abantu bezimbabwe abafuni inkokheli yomdabu ingene ngezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulo msakazo. Abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,422, bahlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebephose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu njalo, 27,711, abahlatshwe ijekiseni lesibili, bengeze leli nani lisiya kwabaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million. Uzulu wakobulawayo uthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancomeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela ezasungula umsebenzi wokuthwala abantu zincedisana labamabhasi aweZupco. Abantu bakhala njalo ngokuba khatshana kwendawo lapho abehlela khona lezi zitimela sebephindela emakhaya bevela emsebenzini. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, NRZ, isimanyane leyamabhasi eZimbabwe United Passenger Company, iZupco, ukuba iphathise uZulu ngendlela zokuhamba ngemva kokuba uZulu ekhanye ehlupheka kakhulu ngokusilela kwamabhasi. Umhlali wakobulawayo, uMnumzana Mthokozisi Msipha, uthi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ngokwengezelela indlela zokuhambisa, udubo lukhona.
Hayi, isitimela eziningi vele zangkhona zifile ngoba vele xa kungela isitimela esitsha khathesi lesikhathi esiyazihla zingakhona, amboni ukuthi izitimela zingaba lesitimela esingase esingayenzisa ukuthi abantu bathove ngesitimela for i-one month sibila. I don't think ukuthi isitimela singafika endaweni enjengaleyo. So hayi, i-transport for kusitimela hashi abesitheceleni ngoba kunini umele uvuke isikhathi bantu usiye esitimeleni ukuthi uzoyibamba isikhathi uyehlikela ngapho nusebenzela ku-30. So umele ehlikele flyover emzilika engubenja uzoyibamba ku-30. So abantu yabona ukuthi i-transport yesitimela vele yona kwesinye isikhathi iyabibhadaleka, but ukuthi uyekufikisa lapho umele uyekhona ngesikhathi hhayi akuhambelani.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kathembi ukuba izitimela ezikhona zingenelisa ukuthwala abantu okwesikhathi eside ngoba sezigugile.
Ilizwe lethu leZimbabwe leli selisinika uZupco train, ibe yisimanga kithi ukuthi isitimela sesingatshintsha sibe nguZupco njalo. Asazi esikufunayo i-transport, but okusalayo ukuthi i-transportation leyo isishiya khatshana okuthi khathesi abantu abasebenzi bakulockdown bamisiwe, abanye izigeba bakithi singagebenga njalo ayisoli i-government, i-government isincedile sibe nokwengezelela kodwa i-service kwesinye isikhathi uthi uyasigada isitimela uthi ufika eMpopo Station isitimela sesifile wena e-Katri Park uyafika isikhathi bani 12 o'clock ebusuku kumbe ngo-1 ebusuku kumbe ugcine usilala esitimeleni. So azazi kuhle yebo kodwa ha
unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association uthi izitimela zidalelwe imango emide
xa sikhangela nelo hlupho lwe-transport kobulawayo owezitimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze shuwa kuthiwa yi-non-starter kuthiwa yinto engeke isebenzi akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele e-main station lapho engihlala khona ngisiyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers kanti manje kuzangisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini ngiyafika sengiginqe ngangcola sitimela zikhangelelwe ukuya khatshana endaweni ezikhatshana ukuthi ngiyeHarare ngefolosi ngemtari hayi khona koBulawayo umuntu emsebenzini.
Isakhamuzi sakoBulawayo eCountry Park unkosikazi Senzeni Mthupha uthi kaluboni uncedo lwezitimela
eCountry Park thina sebesihamba maybe o-1 hour kulanda isitimela abe bayengezelela amabhasi eCountry Park khona kuyo elozulu omningi lokho kwesitimela singasoze sihambe eTarens sizohamba esiporweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule umbiko othi uhulumende wengezelele amabhasi kaZupco ngangamathuni amahlanu i-50 eHarare isitimela sesiqalile ukuthwala abantu besuka lokuya emalokitshini aduzane lesiporo. Umqondisi weZupco umnumzana Evaristo Madanga wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuba akukafakwa ilanga isitimela esiyaqala ukuhamba koBulawayo kodwa uthembise ukuba kuseduze njalo bakhangelele ukuqala ngesiya eCountry Park kanye lesiya emganwini okutsho ukuba abantu abahlala ngokuya emalokitshini lawa bazasizakala ekuhambeni. UMadanga ukhuthaze uZulu ukuba amukele imizamo kahulumende yokuletha indlela entsha yokuhamba njalo uthe inhlawulo eyokugada isitimela iyafana leyokugada ibhasi lamakhombi kaZupco. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu weZimbabwe usebuyela ezikhathini zokusebenza kusukisela ngo-8 ekuseni eqeda ngo-5 emini yantambama ngemva kokuyekethiswa kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ngumongameli Emerson Mnangagwa ngolesibili eyikhipha ku-level 4 isiya ku-level 2. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ansi kuka-level 4 COVID-19 lockdown amabhizinisi eZimbabwe abesevalwa ngehola lesithathu 3:30 emini ngesikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane kodwa okwamanje asevala ngehola lesikhombisa 7 PM ntambama. Indawo ezifana nezokudlela, izitolo ezithengisa ukudla lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezama-supermarket lezinye seziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha lezi iningi lisithi lokhu kuzanceda kakhulu. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngezikhathi ezithile se-curfew laso siyekethisiwe sivevunyelwa ukuhamba phakathi kwehola lesihlanu nengxenye ekuseni ngo-5:30 becina ngehola lethumi 10 PM. Amankampani amaningi amancane lamakhulu athi lokhu kuwasiza kakhulu ukuba athole inzuzo ngoba iningi lawo kade esevele esingenelelisi ukuthola imali yokubhadalela indleko zokusebenza lokuholisa izisebenzi phakathi kwesikhathi abakade besinikiwe. Umholi wenhlanganiso yaba kumabhizinisi ezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Denford Mtashu uthe leli nyathelo likahulumende lizabanceda kakhulu.
The Confederation of Zimbabwe Retailers wishes to thank His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa for extending trading hours and also bringing down the COVID-19 lockdown level 4 to level 2. This will allow more economic activity to take place, both in the formal and informal economy.
Sibonga kakhulu uMongameli ngokwengezelela inani lamahola emsebenzi ngesikhathi lizwe lizama ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Loba nje sekulamahola amaningi okusebenza, sikhuthaza abantu ukuba balandele iziqiniso ze-COVID-19.
Umteshu uthi kuqakathekile ukuba abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze bavikeleke kubhubhane lolu, njalo amabhizimusi lempilo zabo zibuyele esimeni sakudala. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthe sekumele amankampani avikele izisebenzi ngesikhathi lesi.
Okuqakathekileyo kakhulu kumbe kunhlanganiso yezisebenzi ukuthi ama-measures wonke nje angabathathwa nguhulumende ukuvikela lo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kukhangeleke impilo yezisebenzi kumbe singathi i-health yalaba abasebenzayo. I-concern yethu kakhulu, siyananzelela ukuthi nxa uhulumende ethatha-ke ama-measures athize, abasakhangeli ukuthi aza affecta izisebenzi okungakanani.
Kubuye sithi ngabe uhulumende wangenela endabeni zokuba izisebenzi zithole iholo elingcono ngoba i-lockdown isiphazamise impilo zabaningi.
Sesibone izisebenzi zilahlekelwa liholo, abaningi njalo belahlekelwa imisebenzi, abanye njalo bengena engozini zokubamba umkhuhlane lowo ngokuthi nxa bedingakala ukuthi bebe semsebenzini abanikwa okweneleyo.
Umnumzana Peter Kirema ophila ngokuthengisa eHarare kule nyathelo lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenzela imuli yakhe.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sifone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kokubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi laba bade bengasebenzi la bekwanisa ukuthola imbijana leyo abasebekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Singabe kuyayenza abakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezuku.
Loba nje uZulu esephindela kancane kancane emsebenzini, iningi likhala ngodubo lokuswelakala kwezimota zokuhambisa, likhuthaza uhulumende ukuthi kumele avumele ukuthi izimota ezazikula umsebenzi ezazisebenza phambilini kokuqhamuka kobhubhane ziphindele emgwaqweni zingekho phansi kukazubukho. Ngakwelakhe icele uhulumende usethethe inyathelo lokuvuselela ukuhamba kwezitimela ezizanceda abantu abaya emsebenzini emizameni yokuceda udubo lokusilela kwezokuhambisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esesiphindela kwelebhilithane lomdeni waso, unkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi, uthi ihotela lapho abahlolwa khona isimo sabo se-COVID-19 lomdeni wakhe e-quarantine ayihlanzekanga, ukubangele ukubana omunye wabantu bakhe agule ngenxa yokudla okonakeleyo. Isiphathamandla sale-hotela azilethanga ngegama sitshele iStudio 7 ukuthi ithumele imibuzo ngencwadi yebulenjini e-email ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Incwadi le ibilokhe ingakaphendula lapho sesisiya emoyeni. Kodwa unkosikazi Nkosi usichazisela okuningi ngalolu daba.
Hambe nje kusho sibi, zange sibe lohlupho ukuhamba, although nje kusiba lama challenges analawana ama-COVID test ofambeliwaye ngifone hamba, but what can you say, lo livi lokuphenduka uhlupho esibe nalo kakhulu ukuthola i-quarantine hotel e-CTM number yokuthubuye kuku-allocate that hotel because awukwanisi ukungena endizeni ungalayo i-passenger allocator form. So for you to get that form yokuthi ube ne-CTM number. I-CTM number ukuthi abantu be-quarantine uma nosi-quarantine bakunike hayi lesik bacheck-a in isigijima sokuphele 3 hours, 2 hours looking at i-CTM number.
Kungabe kuyikhaba kwenza kumuntu wonke kulelo lizwe kumbe kungabe kulobanjululo na?
Ngicabanga ukuthi mina ngokubona mali sesihani e-port liyalindwa yibhasi vele ezahambela ichiye emahoteleni nxa seliceda ukudlula ku-immigration. So lapha into eyenzakalayo liyabe libaningi lisiyaphayilwa lonke elihamba lisiya ku-quarantine. Aqala kuhamba kuthiye kuthiwa amamhlophe bahamba bethiwa mhlophe bethina ngokwani ngisengothatha babethiwa endaweni ezirayit safala thina sesingabantu abamnyama esangena kuyena leyo hotela esikuzo.
Uthe umumo okule hotela awulingani le mali eliyibhadalile, ungasichasisela ukuthi kunjani?
Akulingani, akufanana kuhlungiso lakancane. Reason ngisho njalo, uma ubhadale i-2200 and something uyi-1 like thina singu-4 ibhili yethu ibe yi-3300 which you can understand kanjani. So singu-4 yi-3325 you'll be expecting ukuthi uthole ukudla oku-good standard. I-quarantine is fine but it's not a prison. But ukudla okubuyayo yi-rice yama like it's an Indian menu but not in a good standard. Yi-rice owomileyo nalasuku okubolileyo yile evidence of ukudla okubolileyo ekade sikuphiwa amalanga azafika 6 umntwana waze wahamba wayebhedlela ehuda kakhulu ngokudla kwabo okubolileyo. Ngithese ngenze ividiyo yahamba viral, umaneja omkhulukhulu wemaneja oyehotele wangilanda wangiyenga wazothathiwa ama-ice cream, uzaphiwa yonke into ongayicabanga ekade singathiwa from sifika. Wasitela ukuthi thina singaba-odi ukuze ku-odwa ngabaningi, thina sengizabe sifonela everyday besinike kwethu ukudla okuhlukile. So lapha ukudla okuhlukile abanye-ke abakwani abangakwanisi ukukhulu bathiwa ukuthi bona-ke bayafa ngokudla okubolileyo. Thina mina ngoba seyibange umsindo sokufanele ukuthi ibe yiphiwa i-treatment, mina angifuneli mina i-treatment ebesa standard, ngifunela i-community yethu yonke. Kungabi khona umuntu ofa ethule lapha khona ethi ngoba uyesaba ukukhuluma, sinamalungelo sonke mina.
Sikhuluma nje umumo usunjani kathesi, ubona ingani abanye labo bengazuza isiphatho esingcono kumbe kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye bona baphathwa njani?
Kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye baphathwa njani ngoba livalelwe, awuphumi phandle, i-security bahleli khona to khona phandle. And namuhla ngikhuluma ngosuku lwanamuhla bengifonela umaneja esukwaphi sifuna ukudlala, ngithe manje sithi mina ngicela ngitophe ukusinikeza ukudla kokufaka amasipeshal ngathi ngishake ngebhakeni or ethithini. Abanye abantu abakhompleni ukudla singasijayele abantu be-Bangladesh, igama engilithole kumaneja namhlanje labanye abantu abathule abangakhompleniyo. So lina zalinika i-standard, so khona kuhamba kungenza ngibone ukuthi abanye abantu beyadali idozi lapha abakwanisi khuluma bakhathalele ukuthi abhadale amasibizana la amaneni adle khona ukukudla okubolileyo aphuma.
Lo ngunkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi, isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithani. Ubexoxa lapho losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kweleBhilithani. Abantu abaningi bavumelana lophenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer oluveza ukubana isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% zabantu beZimbabwe abafuni inkokeli yomdabu ingene kwezombusazwe. UZulu uthi inkokeli yomdabu iyahlonitshwa kwezamasiko, ngakho-ke uthi awumelanga isekele amabandla ezombusazwe. Njalo isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukubana kumelanga iphatheke kwezombusazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance, lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe. USibanda nguye osungula lingxoxo.
UZulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu. Kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu, kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo. Bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala benza lokhu nalokhu, but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebetholisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu baza kuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu lo wenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke baba uMlalazi, uyibona njani indaba leyi ngamakushani baba?
Ya, ngiyabonga bamthemba. Wambono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu, inkokheli zosiko lezi, thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho. Mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics. Afro barometer leyo mabe ibanangizwisisi khonapho, ngoba umuntu ma eyinkokheli ekhokhela abantu kufuneka abe involved kuwo konke ukukhona, but mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi ma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu kumele the government of the day ma ukuthi angazi ukuthi iyabisebenza kanjani leyo government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne-government of the day. Ma namhlanje ukuthi kubusa noma i-ZANU-PF kumele basebenze under umthetho welizwe abengamakhosi bangeke phela be-oppose umbuso wukho okhona. Ma kufika njalo mhlawumbe namhlanje kubuse yona i-MDC nabo kumele be-expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu. Ngoba abantu laba kakhulu especially politics e-Africa ngibona ngani ibhale kwezinye indawo, ibhale ngabanye abantu, ibhale ngamanye ama-races, ibhale kwamanye abantu kunama-interest akhona ayangindezela abantu bamnyama. Kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu e-Africa nje kumele amakhosi siyahloniphe. Noma umuntu oyi-political leader noma upresident umongameli elizwe ma efike esigabeni nje kunonduna khona kumele azi ukuthi ufike umnikazi wendawo. Yibo abantu ababaluleke kakhulu abantu abantu esingabavoteliyo labo ngabantu okumele thina sale sibahlonipha. Noma kungene inkokheli noma amanchesta kuliphi banda thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba umlalazi ubaba uSibanda. So uthi lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu. So ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hayi akumelanga babe khona, njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane simbi khonapho.
Yube angazi ukuthi umfowethu uthini, ukhanye ngale kunzima mhlawumbe kuyabe kufuna ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendaba eziphezu ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba, njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kwezanu-PF lohulumende. I think mbonani khonapho yikho silodiko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende ephambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu, hey lina bantu abakuhulumende selilahleka kuhanjwa ngalolu hlobo hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ngingathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende yikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zimbangazo zinjani.
Baba umlalazi umphendulo khonapho uyamuzi uthini ubaba uSibanda?
Ngiyamuzi umhlonisa uSibanda, kodwa-ke into zingila zikhulumayo mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende, angikhulumi ngebanda lepolitics. Ngithi mina induna, mina ngihlala khona Diplam, induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU-PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la ePlum kuthiwa kune-government kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government kungabi ne-friction. Into esiyithoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma-political parties. It's not coming from induna zimeze sikhuluma ngazo. Induna i-expecta...
Hayi-ke, Dube, uthi ukuthi...
What?
Thina besikhuluma nge-Afrobarometer ezingakhulumi ngohulumende. Ibikhuluma ngani?
What uyaqedisa? Yeah, what uyaqedisa? Uqedisa mlalazi. Yeah.
Uthi mina i-politics engikhuluma ngayo, i-politics esebenza, the day nasikhuluma namhlanje, into eyiyo esimele thina singabantu engivumelana ne-Afrobarometer ukuthi induna zethu zingabonakali sezigqoke ama-regalia e-political party. That's what I'm saying. Uthi mina induna zethu mina mazila induna ifana nomongameli. Ma umongameli uba kuchamisa ma ungathiwa namhlanje umongameli wezimbabwe akabi umongameli wephasi kesiba yimongameli elizwe okwamanje umongameli wephasi. So ubaba uMnangagwa naye ma emela esiya ezanu-PF headquarters umela ibandla lakhe, but ma seyi-president welizwe ma ifika la eplumti kunenkokheli zamakhosi yizo ezikhokhela la sihlala khona thina abantu bamnyama. So thina sichaza khonokho ukuthi i-Afrobarometer ilahlekanga ma ithi amakhosi ethu engadonswa ngamakhala ngama-political parties.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe elo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. Ngomgqibelo eleMelika lizabe linanza ilanga lesehlakalo sokuhlaselwa ngamaluchacha sikampandula 11 ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-9/11. Amaluchacha awe-Al-Qaeda awisa indizamchina ezimbalwa zabhidliza izakhiwo ezilohlonzi ezigoqela i-World Trade Center esedolobheni le-New York, isigodlo sebutho ese-Pentagon lakwezinye indawo. Kusika sika-9/11 kwabulawa abantu abangabazinkulungwane ezintathu, 3,000 elizweni lonke. Owayengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush wathi abantu abenze lokhu ngababedlelana lele-Iraq lele-Afghanistan lapho owakubusa abesi-Taliban. UBush wahle wasungula impi emazweni lawo mabili. Kwathi ngokungena kwamnumzana Barack Obama embusweni, wenelisa ukuzingela owayengumkhokheli wamaluchacha awe-Al-Qaeda uBin Laden wamthola kwele-Pakistan lapho abulawa khona libutho leMelika. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 usungula indaba eziphathelane lalolu suku luka-9/11. Sizalethulela okwehlukeneyo kuze kuyefika umgqibelo. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe osehlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
September 11, 2001 wayengumnyaka olapho indizamchina ezazidrayiva ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba luhlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana idubuka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka abonakala izinto ezinkulu kakhulu. Amajahala ayezinikele wona ukufa lokho kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya. Kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Bawo Mthombeni, singathi iSeptember 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakale khonapho wena ukhonale eZimbabwe ikakhulu thina ezasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini ukuzithini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalela impi iyazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo ye-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona lapha. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina ezaziseZimbabwe i-TV yayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangele intuthu leziyana ukhangele ukwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-CNN.
Mnumzana Raphael Mthombeni udabuka eZimbabwe Lapo ke limuze ixoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Dallas, Texas khonapha eMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngupraxitis Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-5:56 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voangebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.